Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Alingali vuka njani mthakazi womuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 27 kuNkwekwezi 2019 igama nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, uhulumende uthi uzathatha amanyathelo alukhulu kubandla le-MDC nxa lingafeza isithembiso sokuthengisela ngemva komhlangano waleli bandla obusenzelwa edolobheni leGwebu. Isidumbu sikamuyi umnumzana Dumiso Dabengwa ophiwe inhlonipho yesizwe sesikhangelelwe ukufika elizweni lamhlanje ngemva kokwehluleka ukusuka kwele South Africa izolo.
Sangisebenzela kocela kusize ngokuqhawe, kodwa engasoze kwenzeke ukuthi ngiyelala-ke lapho kuthiwa kulamaqhawe khonaekakithi ikhona lapho kulabazali bami khona lapho kulabafowethu khona yithi emanxeleni entaba.
Njengenhlala yenza ekuseni lamhlanje-ke sizalethulela imilayezelo yenu balaleli bethu.
Salibonani lonke basakazi beZimbabwe lani wostudio wakwaStudio 7, siyalibonga ngohlelo lelikupha lona. Mina ngiphezu kwamakhuphe lo ukuthi yena umakhuphe shiwa kaziboniso kakwenzayo kuyayanisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi uzathatha amanyathelo alukhuni kubandla le-MDC nxa lingafeza isithembiso sokuthengisela ngemva komhlangano waleli bandla obusenzelwa eGweru. Lokhu kukhulunywe ngumphathintambo wezenzakala elizweni umnumzana Kane Matema kulandela imbiko yomkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa otshele umhlangano weCongress obuseGweru ukuthi abalandeli bakhe bazatshengisela besola ukonakala komnotho welizwe. Kesizwe amazwi kamnumzana Matema.
Such reckless threats made against any constitutional order in any part of the world require and invite a vigorous response from any responsible government. Governments are there to protect peace and to ensure that citizens claim and exercise their rights, while at the same time discharging and fulfilling their obligations fully, regardless of individual status, motivation, cause or party affiliation.
Lawo ke ngamazwi kamnumzana Kane Matema umphathintambo wezazakala elizweni. Lokhu sikudaba lwe-MDC Congress lapho kade kukhethwa inkokheli yeziphathamandla zaleli bandla khonale eGweru. Leli bandla lithi lizethula impumelo yokhetho obelusenziwa namhlanje ngezikhathi zabo 10 ekuseni. Isidumbu sikamuyi umnumzana Dumiso Dabengwa obe ngumkhokheli webandla lezanu PF waphiwa inhlonipho yesizwe sesikhangelelwe ukufika elizweni lamhlanje ngemva kokwehluleka ukusuka kwele South Africa izolo. Imuli lezihlobo zikamuyi sezisele zilembuzo yokuthi kanti vele isidumbu sisele njani eSouth Africa, yena umkakhe labanye kade besikhaphile bengenile kundizamtshina ye-Airlink. Kulembiko ethi batshelwe ukuba ibhokisi afakwe kulo umuyi likhulu kakhulu okokuthi alenelisanga ukukwana endizamtshineni le. Kodwa abanye bathi akwenzakali lokhu ukuthi ibhokisi lomuyi lingeneli ukungena kundizamtshina ngoba indizamtshina le inkulu njalo yandise ukuthwala amanye amabhokisi amakhulu. sixoxele siphathamandla sebandla le PF Zapu umnumzana Strike Mkandla. Saqala ngokumbuza ukuthi ibandla lamukele njani ukuphiwa isicoco seqhawe lesizwe iNational Hero okwenziwe umnumzana Dabengwa.
Ha bekufanele aphiwe isicoco sobuqhawe ngoba uliqhawe. Kodwa ke nxa umuntu ephiwa isicoco sobuqhawe okwakuhluphe namabala akhona asetshenziswayo athi wona uzibanibani sesimuphe i-declaration yokuba liqhawe was declared so and so a national hero. Now lokho nxa kusitsho ukuthi ababusayo sebevumile ukuthi hayi bakhumbule ukuthi liqhawe kulungile. Into ehluphayo ukuthi nxa umuntu esithi sesikwenze iqhawe kutho ukuthi kungasilo qhawe basesiba liqhawe ngoba sebetsho njalo. Now lokho kakusikho, yikho sometimes asisikhale ngokuthi sithi kumele kucace ukuthi umuntu nowevele liqhawe. Sokusekusenzakalayo ukuthi labantu bonke sebevumile ukuthi liqhawe. But nxa ukhangela okomthetho kahulumende lokhu bakwenzela ukuthi umuntu lo njengoba sesithe uhulumende uyavuma ukuthi liqhawe sokubakhulula ukuthi baphe uncedo baphe kumbe zimendulo ngebenzani konke lokhuyana okwabo ukuthi hayi lathi njengohulumende siyavuma ukuthi umuntu uliqhawe. So hayi kuwe liqhawe kuyavunywa la umnikazi wayengazange akwali wathi yena ah sakusebenzela konke lokhu izinto zokuqhawe kodwa engasoze ngikwenzeke ukuthi ngiyelala-ke lapho kuthiwa kulamaqhawe khona ineka yakithi ikhona lapho kulabazali bami khona lapho kulabafowethu khona kithi emanxeleni nendaba zibili. So ke ngenye into ekhona-ke ukuba yihero abaqambileyo ngakutho ukuthiuza kuyalala lapho kulabanye abathi sangamaqhawe la
nxa kuyikuthi kona uhulumende uzathi ayebekwa emathuneni eHarare eNational Heroes Acre kuzavumakala yini kumbe yinto evele isivaliwe ukuthi akula ngendlela angahanjiswa khona?
Akuvela kula muntu ozakuzama khonokho bayakwazi lokhu and I think u-vice president uMohadi ekukhulumeni kwakhe ukujile ukuthi uyakwazi ukuthi lo abakibo labo balendlela yabo lapho abafuna ukumbeka khona kodwa uhulumende uzaletha uncedo lonke okumele balwenze nxa umuntu ebe national hero.
Yes, sizwa kuthiwa uhulumende nguye obephathisile ukuthi ayekwelatshwa kwele India. Kuliqiniso yini lokho?
Lokho izinto ezaziwa yini ukuthi esikwaziyo ukuthi labo babelesandla abanye but lokho sikuziwe ngemuva kwesikhathi ukuthi labo babelesandla ngoba nxa umuntu elungisele ukuhamba omunye angezezwe ukuthi kuthiwa kusolakale lokhu lokho layaphathisa kalisezihambe kuhlalele umhlaba wonke ukuthi limbone ihamba nje ngoba labo bana bafakileyo ngofakayo yafaka isandla ya kuyakhanya ukuthi labo bafaka isandla.
Manje ukhangelelwe ukuthi uzangcwatshwa nini?
Nxa kuhamba ngokulungiswa kwakho ngokuhlelwa kwakhona kumele abekwe ngomgqibelo ngesathurday emanxeleni kodwa-ke okutho ukuthi kuzaba leminye imicimbicimbi njengoba kunezikhumbuzo phakathi naphakathi lapho abantu bayabekhona behlanganyela ndawonye bethandaza and then-ke isidubu singakahambi kuya le emanxeleni kungaba lo mcimbicimbi womkhudlwana kobulawayo ukuthi abantu bavalelise labo umuntu abebephila kahle.
Kungakuhamba njani kubandla? Kukhona yini osekhangelelwe ukuthi nguyozakhokhela?
Hhayi kungajahwanga lokhu ngoba yena uDabengwa wasenzela into enhle kakhulu engajwayelekanga emabandleni lapha wathi yena izaphu lingakhoswa abantu ukuthi umuntu uba ngupresident abe lamathuba amabili i-two term of office. Wathi i-first term yakhe yokuqala yayisuka ngo-2010 for 5 years belesibili samngenisa ngo-2016 wahle wathi lapha sengena i-term yami yesibili ngingathaba ukuthi ngikhethile kodwa yikho sokokugcina lokhu kumele liqalise ukucabanga ukuthi lizakwenza njani nxa ngingasekho ngoba sengiku-term yami yesibili eyokugcina. So ngo-2020 ne-Congress ka-2020 ngizabuya ngizokwethula amabhandi ngifakele imfakazi nokunyaka sengiqedile okwami i-two term ziyabe seziphelile. Ngakho-ke akuzange kudingeke ukuthi abantu baqalise ukumunguna baqalise
Alo ke ngumnumzana Strike Mkandla unobhala jikelele webandla lezaphu ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo. Ixuku labasekeli bebandla lezanu PF libuthene phandle kwesigodlo someli weZimbabwe kwelemelika ngomgqibelo litshengisela besola izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla lezanu PF ama-targeted sanctions. Abantu laba bebephethe amagwaliba alotshwe imilayezelo etshiyeneyo eminye ethi eleZimbabwe kalisoze vele laba phansi kwabahuquluzi benotho njalo. Okwamanje ke ngesikhangele ezivela emsakazweni lemaphephandabeni athiyeneyo. Iphephandaba leThe Chronicle lithi udubo lwamanzi edolobheni lwakobulawayo soluzaqhela njalo kusukela kokuvalwa kwamalanga amabili ngeviki obekwenzakala ngenxa yezizathu ezimbalwa. Asazi ke ukuthi kuzafakelwa amanye amalanga amangaki awokuvalwa kwamanzi. Iphephandaba leThe Herald lithi iziphathamandla zedale lePhalamende sezikhathazeke kakhulu ngokungazi kwabaphathintambo bakahulumende ukuzophendula imibuzo osekudingakala ukucela umongameli ukuthi ababambe ngamandla bezophendula imibuzo yama-MPs, ama-Members of Parliament. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumele wona nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Salibonani lonke basakazi beZimbabwe lani bostudio kwaStudio 7. Siyalibonga ngohlelo lwelisipha lona. Mina ngiphezu kwamakhuphelo ukuthi yena umakhuphe shuwa akazibonisi okakwenzayo kuyayangisa. Kambe shuwa kuyini khona lokhu akwenzayo esibona sidubeka thina abantu kangaka, ayetshone ebambana lo mnangagu esenzenje esiyabambana naye funa ukubhidisa ibandla le-MPC. Hambilikotshamiza.
Mina ngimulikani kami ngithi alale ngokuthula ngisekutshana azilalele ngokuthula umdala wethu sizoyala lokhu simcabanga.
Sawemani abasibambela umsebenzi wethu weStudio 7 ngiyalibingelela lonke njalo ngiyalithanda lonke. Inkosi kayibe lami ilikhokhelile ngomsebenzi wena omkhulu kangaka engisenzela wona. Zihlobo zami, ngithe ngiyakhala bantwana beZimbabwe, sesilahlekele liqhawe lethu ubaba uDabengu. Kubuhlungu kakhulu ubaba waleli ilizwe lethu leli uze walithiya bebengazanga lokukalibuse ngitsho kakithi. Hheyi, siyakhala kakhulu bantwana, abantwana beZimbabwe sikhalela ubaba. Sithi lala ngokuthula qhawe lethu. Siyabonga umsebenzi omkhulu owasenzela wona lathi sisebancane saze sakhula sisizwa kulo baba uDabengu. Namhlokhu sephumule ubaba, siyabonga.
Mina ngingcube ngise-Victoria Falls. Bengithanda ukubingelela bonke abasakazi be-Studio 7 ngisithi salibonani lonke nje. Mina kungokwakuqala ukuhlanganela le studio 7 ngifithi salibonani lonke futhi mthwakazi mina okwakuqala engingakutho phakana kwale studio 7 ngithanda ukuthi ngazise abantu ngokuthi kakhulu ngibonga ubaba uDabengu ngomsebenzi omkhulu othe wawenza phakathi nakwelizwe lethu leZimbabwe. Ngisithi ulale ngokuthula baba Dabengu kimi la kumuli yeZimbabwe. Nginanzelela ukuthi wena ube isifundiso njalo ngiphinde ngithi lapho uya khona besicela ukuthi ube ngusiniya la kanye ngiphinde ngithi njalo usuyisiniya kithi thina esingakahambi kulolu hambo osuhambekile wena. Ma sifika kule ndawo sizathola ukuthi uzoza sigcinela indawo. Ngiyabonga.
Salibonani lonke mthwakazi leZimbabwe yonke jikelele okhulumayo ngukhoza. Ngizokwazisa ukukhala kakhulu ngalesi sehlakalo esehlele ilizwe ukudlula kweqhawe ubaba uDabengu. Sibuhlungu, siyakhala, silahlekelwe kakhulu ngabantu abasilahlekela ababa loncedo olukhulu ngesikhathi bekhulula ilizwe. Walala ejele elwela thina, walala lezinyamazana elwela thina, lala lezinyoka elwela thina. Yazi kubuhlungu lokhu okusehleleyo, kubuhlungu, siswele namazwi ukuthi singathini, kodwa hhayi kubuhlungu, kubuhlungu. Lesithi lapha khona umoya wakho ulale ngokuthula. Siyayibonga imisebenzi yakho asenzela yona ubaba uDabengu. Noma nje abanye bengazange bayibona bambiza ngobuthengisi, kodwa-ke iqiniso liyaziwa ukuthi ubaba uDabengu wayibo basikhululele. Noma bengathoko noma baba bangabathengisi noma waba yini, iqiniso siyalazi. Siyabonga.
Lawo-ke bekungamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje-ke ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amabhomba amabili adubuke kwele Nepal abulele abantu abane kwalimala abambalwa. Umongameli Donald Trump wele Melika ube ngumongameli welinye ilizwe owakuqala ukuhlangana lenkosi uNaruhito wakhe le Japan kulandela ukukhethwa kwakhe ekuqaleni kwayonale inyanga. Umbukiso wezamabhizimusi lokulibazisa oyenziwa kanye ngomnyaka oweZim Expo ugcitshwe izolo edolobheni leChicago ngapha kwele Melika. Bekule midlalo etshiyeneyo ebalisa owenguqu lapho amaqembu amathathu angcikelane elwela inkezo yeZim Expo Soccer Cup. Kube njalo leminye imidlalo efana lokubukisa ubuhle oka Miss Zim Expo 2019. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kwele Melika ebezisembukisweni lo, wasethulela udaba olulandelayo.
Yes, so let's check ibizo lakho baba.
Hayi, uDumisani Mpofu.
Yes, njani Mpofu?
Hayi, ngiyaphila.
Yes, ngathi kukuhambele njani lapho uze dinga la?
Hayi, bengizo renew si passport and it was very smooth, ukuhambe kahle sini.
Yes.
Ngcono kunokuya eDC and my expenses and everything.
Aha.
So it was just a 2-hour drive ukuza lapha and I told uncedo oluhle kahle.
Yes, so sengathi-ke uvela ngabokonkona.
Ngaphlapha
yeah.
Ihlale eMichigan just a border eMichigan le Indiana, so
uh-huh.
about 1.5 hours to here.
Yeah, so that's very super according to the passport list.
No, it will expire next month. So yeah, but when I realized with the Izim Expo in Chicago, I said, that's why I waited. I didn't want it to expire. And it's my first time doing it, but it went so good. I mean, it's cheaper than UATC, like you said.
So, it's not a quota,
I'm sure I just saw it on the Mboneku website. Zim Expo, passport, but in Bengas, but I think abantu abaningi abayazi incedo oluhle kakhulu.
So singathi ke awutholile silokufisayo.
Hayi, ngitholile, yancedakele kahle sini.
Yes, siyabonga nkulu baba.
All right, hayi.
Thank you so much. Yeah, njani zulu kwandaba lapha ke lo mfowethu. Yeah, umfowethu endaye lapha ngubani?
UJetro.
Yeah, Jetro.
Okancube, kogawule.
Uthini Jetro?
Hayi, ngiyaphila baba, kunjani?
Hayi, mbijani. So akusethula njani lapha kuzimethu?
Ngila kuzohlangana labanye osomabhizinisi, labanye abafuna ukuba ngosomabhizinisi, just to share ideas and see what we can do. Yeah.
Wena ubona zana ukuthakazelela kakhulu kwethu.
Mina ngikuthakazelayo ukubona abantu bamabhizinisi, kuye ngifuna ukubona ngizwe ukuthi abanye what are they doing in America. Some people have done so well in America here, so just want to get ideas.
Cela ukufaka isintu khonokho.
Yeah. Abantu abaningi lapha sebephumelele eAmerica lapha besenza amabhizinisi achiyeneyo. Abanye bawenza khonapha, abanye bawenza ekhaya. So I was ukuzama nami ukuthi ngithole ama-ideas ukuthi bona bayenzayo.
Sibona njalo kulabantu bama-passport office lapha.
Yes.
Uhamba njani?
Ya, bayanceda ukuthi ba-renewe abantu ama-passport ase-expirele lapha. And ba-registere abantwana abazalele lapha abafuna ama-passport awekhaya eZimbabwe, ama-birth certificates, everything. Kuyanceda kakhulu ngoba abantu loko bekufuna ukuba ngamaZimbabwe abakafuna ukukhala ukuba ngamaZimbabwe, so kuyanceda kakhulu.
Ngenxa kukhangela futhi kulo mncintiswano lo weZimbabwe USA, ubona
njani? Umncintiswano omuhle nje, yiwo wenza ngathi okwenza iZim Expo ikhanywe, you know, ijabulisa kakhulu. Is the one of the, you know, main event there.
Yeah, kind of like we have to
spend the last. Yeah.
Kula labantu phela siyabona ke abaphekayo la.
Yeah.
Baphela.
Amanqini.
WaChina.
Amanqini athenga WaChina.
Abenjalo
khumbuze. Wow. Angikhumbuze kahle.
Yes.
Sesibusile mave bane sesichayile sithi.
Yeah, kodwa yayi team yamphela.
Yeah, I know. Sasa sichayile kuphela.
Hayi. Sasichaya kunjani?
Okay.
Ngazo kubuya ke okunye okukhangeleyo khonapha.
I mean, ukwazana, I think we are meeting a guy about abavela kuba different states. When the stars are gonna pull on Zimbabwe.
Let's go. Esther Kwepo, Indiana. Maybe a renew passport yami expire more August. So ngincedisiwe lapha, ngifike lapha ngathi ngo-1 p.m. roughly by 3 p.m. sengiqedile, sengihamba. So siyaappreciate kakhulu umsebenzi eliwenzayo bantu beZim Expo lan ma-members awe embassy yaseZimbabwe abade bekhona apha behlanganani nabantu beZim Expo bencedisana ukuthi sikwanise ukuthi sibe le mfanelo zethu ezikwanileyo. Siyaletha ukubonga kakhulu. Mina namhlamba $345 ukurenew i-passport yami. Ngathenjiswa ukuthi ngingahamba la maphepha lawa ngiwaposta ngendlela efaneleyo ngitshengiswe ngayo, kufanele ukuthi within a month i-passport yami ibisifikile.
Ye, nxa sikhangele sibili ubona ngizana isikhathi osithethiyo lapha, siyakujabulisa.
Siyajabulisa kakhulu futhi.
Awuhlalanga kakhulu?
Hayi, angihlalanga kakhulu.
Njengekhaya laphana ukuthi kuyaba kulendwendwe?
Hayi, akuthumela ndwendwe futhi njalo. Kube very convenient because kufika abantu abaningi bavele ema-Wisconsin, abavele e-Tennessee, abavele e-Pennsylvania, abavele e-Indiana. Abantu baningi kakhulu abafike lapha because the driving distance for all of us ukuthi sibuye la. Yeah.
Lezo ke ngezinye zezizalwane zeZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ebezisembukisweni woku weza mabhizimusi lokuzilibazisa oweZim Expo. Bebexoxa ke ecingweni, bebexoxa lo Gibbs Dube hatshi ecingweni khona le edolobheni le Chicago khona pha kwele Melika.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, kushort wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Skyva ke lo Skyva ingoma ethi imali yeqolo, asazi ke ukuthi imali yani leyo, kodwa ke singakagqiba ihlelo lethu lamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhulumende uthi uzathatha amanyathelo alukhuni kubandla leMDC nxa lingafeza isithembiso sokutshengisela ngemva komhlangano waleli bandla obusenzelwa eGweru, lapho okwekude kukhethwa inkokheli. Ye, siyazi ukuthi impumela izaphuma ke ekuseni lamhlanje ngo-10. Hayi, igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.